Iri ndiri mu Washington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlakatheni kunhlolanja 2022 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usemise umsebenzi ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezintathu bengaholi.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ngoba indawo idingwa ngama-results.
Abazali abalabantwana abaya kuform 1 bathi babhekane lobunzima ekutholeni indawo. Amalunga e-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe enkantolo yemaswinko namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela ekuvulweni kwezikolo ngomvulo sebemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kungelaholo abalitholayo. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelini Ndlovu kumbiko awethule namuhla. Uthe njalo ababalisi laba akumelanga baphazamise uphenyo oluza kwenziwa nguhulumende phezu kwalolu daba. Ababalisi abanengi kabaye emsebenzini ngoba besithi kumele bengezelelwe iholo. Lanxa abanye bamukele ukukhwezelwa kwabo iholo leli ngeselinganiso samachumi amabili ekhulwini, abanye balokhe bengayi emsebenzini besithi incane kakhulu limali. Kusenjalo abazali abalabantwana abaya kuform 1 bakhala ngobunzima abahlangana labo ekudingeni indawo. Kubika uBathabile Masuku.
Ugatsha lwezemfundo luthi uhlelo lokupha abafundi indawo zika form 1 luqhubeka kakuhle njalo izifundo kumele ziqale ngomvulo ozayo mhla ka 14 Nhlolanja. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi amalungiselelo abazavula izikolo ngomvulo ahamba kuhle.
The enrollment for Form 1 is going on well, and we expect them to start school next week on Monday. Day scholars are being enrolled as well as board exams.
Ukulungiselelwa kokuvulwa kwezikolo abaqala uForm 1 kuqhubeka kuhle. Sikhangelele ukuba bayaqala ngomvulo bonke abafunda behamba nsuku zonke kanye labahlala khona.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena olomntwana oyaqala uForm 1 uthi isikhathi sibe silutshwane ukuthi balungiselele.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ngoba indawo idingwa ngama-results.
Unkosikazi Thandeka Nsingo omunye wabazali uthi isimanga yokuthi bayajujumezelwa ukudinga indawo khona kungela ababalisi ezikolo.
Kusizwisa ubuhlungu ukuthi uhulumende kalane mbezi ischool fees uyasifuna ukuthi ubambise indawo kodwa ababalisi abekho esikolo. Kathesi nxa sikhangele asikwazi ukuthi bazafunda kumbe we are just donating imali ezikolo la kuhulumende.
Umnumzana Ika Uncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi iholo elikhulunywayo elibikwa lingezelele liyinhlekisa.
I-20% imali elutshwana kakhulu kukhangelwe umholo onalo utitsha awuholayo kathesi. 20% vele kuyafana lokuthi igovernment ayenzanga lutho. Ngenxa yalokho kunzima ukuthi abantu bangakhuthazwa ukuthi babuyele emsebenzini. Kholo futhi ukuthi abantu bazathenga izimoto. Imali yakho nayo nale vele siyiholayo ayisoze yenelise ukuthi umuntu ay raise enough ukuthi athenge imoto. Akwesinkathi ngapha igovernment iye ibambe imali ukuthi abantu bathole imali zokusebenzisa, ibe sisithi iniki facilities zokuthi basebenzise. Bazi improve, akula kuzimprova umuntu azakwenza ngemota asoze ayithenge ngoba igovernment ibambile imali abantu bengenelisi ukuthi bathenge imali. As long as abantu behola amabhondi besiyathenga ama US dollar ngawo, kwenza ukuthi vele kube nzima ukuthi benelisi ukuthi benze izinto abafuna ukuzenza.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi lokhe bezihlalele emakhaya abo.
Kuyasethusa ukuthi uhulumende alethe, njengoba sesibonile umbiko wakhe, sisaxoxisana lamalunga ethu ukuthi sizwe ukuthi bathini bona ngayo njengoba kuyibe sibameleyo. Kodwa-ke okukhona okumqoka, ababalisi kabenelisi kuyemsebenelisi ukufundisa belambile, kabenelisi ukuhamba begqoke impahla ezidabukileyo. Ngokunjalo ababalisi lokhu belapha abahlala khona bazaze baye ezikolweni nxa uhulumende sebanikeze imali ethengayo.
Abenhlanganiso emele abaphathi bezikolo eZimbabwe National Union of School Heads bakhiphe umbiko besala ukwamukela imali eyengezwe ngumphathi wogatsha lwezemali uSkhwixa Mfundo Mthuli Ncube. Inhlanganiso le isikhuthaze umqhatshi wabo ukuba atshengise ukuzimisela ngokukhangela izikhalazo abalazo. Kumbiko lo, abaphathi bezikolo bakubeke sobala ukuba akula nguquko ekhona mayelana lokubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba iholo labo libuyiselwe lapho elalikhona ngomnyaka ka-2018 lamadola amakhulu amahlanu lamashumi amane emali yemelika, i-$540. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uSkhwixa Mfundo Paul Mavima yehlule ngoba echaze ukuba usemhlanganweni ngenelisi ukuphendula imibuzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe emthethwandaba kamantshi yemasingo namuhla esetheswa icala lokutshaya omunye wawo. Unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ongomunye wabazamela leli bandla kuward 4 kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Abahlanu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahlanu laba u-Esnat Zishiri, Emachirika, Karika Impandawana, Ropa Fadzotabe, Lometsu Kiani, bamangalele emapholiseni unkosikazi Mutshutshuti, bahle babotshwa izolo. Unkosikazi Mutshutshuti uthi phezu kokutshaywa watshontshelwa imali efika amadola afika phose amahlanu emelika, $449. Umantshi Grace Tupiri weMasingo wethule isinqumo sokuthi amalunga awe-CC lawa avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail njalo baphenduke mhlaka-3 Mbimbitho edale. Igqwetha labo umnumzana Owen Mafa owenkampani yakomutendi Shumba and Associates uthi abahlanu laba bethethwa amacala amabili okwephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act isigaba 89 lesigaba 113.
Zveshuwa ndinigweta rangatichimirira nhengo ze-CCC, Citizens Coalition for Change ze-Ward 4 kumasingo urban.
Liqiniso ukuba yimi engimela abantu laba bebandla le-CCC ku-Ward 4 edolobheni leMasingo bakhanyelane lokwephula umthetho wokutshaya umuntu lokutshaya umuntu obamangaleleyo, laye ulilunga lebandla leli.
Uqhubeke esithi abahlanu laba baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC eMasingo unkosikazi Lima Hachi wethese ibandla le-ZANU-PF icala lokuphendulela udaba lolu isebenzisa umthetho ukuhlukumeza amalunga ebandla lakhe. Imizamo yokukhulumisana labecele le-ZANU-PF yehlule ngoba ucingo lomphathi ntambo webandla leli eMasingo umnumzana Robson Mavenyengwa belusala ukungena lembiko ethunyelwe kumakhala ekhukhwini enkundleni e-WhatsApp ibingaphendulwa. Kodwa umnumzana Mavengwa uhlala etshela intatheli izindaba ukuba ibandla lakhe liqhakathekisa umthetho welizwe ngalilani lokwenzakala kumabandla aphikisayo. Abebandla le-CCC bethesa ibandla le-ZANU-PF icala lokubangela udlakela lokusebenzisa amapholisa ukubabopha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa luthi kutholakale abedlula 140 belo mkhuhlane lo. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eyakuqala, sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 74,602. Uhulumende usevumele ikhansili yakoBulawayo ukuthi yethule uluhlu lwendleko zayo ibhajethi yalonyaka eyamadola eZimbabwe edlula kancane amabhiliyoni angamashumi amabili 23.8 billion. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngebhajethi yakoBulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamanisipala egoqela eyamanzi. Isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Khora Ndebele uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.
Sokubonile sibili ukuthi ibhajethi kasithi kansili wakoBulawayo been approved uhulumende ukubana i-increase ye-150% eza affecta izakhamizi nabahlali, okutho ukubana ama-rateage will be increased ye-150%. Lokhu kuyabonisa ukubana uhulumende kasinakekeli thina njengezakhamizi zakoBulawayo labahlali kaseBakasodolobha, ngoba impilo iqhubeka isiba nzima, izizonke ziyakhwela kodwa imiholo yabantu ayingezeki.
Ilunga lezakhamizi eyeBulawayo Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi bona babevele bengayamukelanga ingakayi lakuhulumende libhajethi.
Sayisibonile ibhajethi le-approval yakhona ephumileyo, kodwa sikwazi thina njengezakhamuzi izilethwe yithi sasingayamukelanga. Sinezinto eziningi ezingasithisekiyo, lokhu kuhlungu ngoba indlela ekukhweswe ngayo kanti nomumo umnotho welizwe kawumuhle.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo inkosikazi Nesisa Mpofu uthi bakhuphule inhlawulo yemithelo eminingi ngenxa yokuqansa kwembadalo yezinto ezithile okwengeze indleko zekhansili.
Uma sikhangela ibhajethi ka-2022 siyananzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo la afekthwa ngezizathu ezithile ukuthi izinto zikhuphuke. Okwakuqala siyakhangela ukuthi ngalesi sikhathi esiphila ngaso kule COVID-19, singathi i-COVID-19 pandemic also had a negative impact emsebenzini wekhansili, ikakhulu lezimali zethu zayehla. Sase sikhangela futhi i-exchange rate, lapho esabona khona ukuthi i-dollar yethu uma silinganisa lamanye ama-currencies yayehla. Njalo siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-exchange rate, ama-suppliers kumbe laba esithenga khona impahla abaningi bayaprize ama-products abo nge-rate esetshenziswayo kumkambo omnyama kumbe i-black market rate.
Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini 150%, kuthi indawo zikakhansili ezisetshenziswa nguZulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini 250%. Inhlabathi ethengiswa yikhansili iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini 600%, osekushiye uZulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo yekhansili kuzabaphilisa nzima ngoba awusahambelani lenzuzo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlangane leziphathamandla zezigodlo zakwamanye amazwe eziseHarare namuhla izichasisela ngamalungiselelo okhetho oluzayo olwamabhayi elections. Kasenelisanga ukuthola ulwazi lokuhlafunwe kulomhlangano ngesikhathi sisiya emoyeni. Likomishini ithi njalo namuhla iqinise inhlelo zokufundisa abantwana besikolo ngalolu hlelo ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bavote. Kusenjalo unkosazana Visitor Ndebele omunye ozancintisa kukhetho lwamakhansila enjube kobulawayo kuward 12. Engowebandla leMDC Alliance usichazisela ngamalungiselelo akhe.
Ngiyabonga mama, mina nguVisitor Ndebele ngihlala kuward 12 lapho engikhontesta khona as ukhansila. Ngiyekeze ngitho angaqalisi kodwa kungena kuground. Kodwa okukhona vele nxa ngisingakhangela phakathi nakwezakhamizi ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi ngiphakathi nako ikakhulu egrupini yabomama lapho engikhona ngivambe isayidi lokuba ngusekretali kukhithi labomama. Omama bonke bayangithembisa ukuba nabalami kulolu khetho ingazo oluningi ngoba angikaqalisi ukungena ngisazama ukulungiselela. Siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokuningi siyazi luyalungiselelwa kakhulu ukubana uyenze lokhu lalokhuya okwakhathesi bengakaqalisi kodwa umphakathi walapha engikhona bayangamukela ngingakangeni lakibo. Abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho.
Kahle kahle kuyini okhangelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa njalo kuzaba lula yini?
Ikakhulu mina belesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancedise kakhulu ngoba kulezi nsuku sikukhangela ubona kulobuzima obungakanani ebantwini abadala kuzima kithi abatsha kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyana indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo. Angeke ngitsho ukubana kulula ngoba siyazi le nto ukubana libhora. Kumele nxa ungumuntu uphakathi nakomjaho ofana lalo ube ufake izipesi ezimbili, you win or you lose. Yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho. Kodwa yebo sengingazitshela ukubana ngizawina ucina ungasawinanga kodwa ngithiye izipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana izanqoba. Okunye sikhangela nalezi ndawo zakhona phana eziningi kulezi ndawo laphana nxa ngiyabe uNkulunkulu engiphile kulezi ndawo ezidingakala ama-toilet ezinathelwa amatshwala zidingakala ama-toilet ngoba siyakhangela ama-vendors especially indawo zemagosa babehleli phandle kuthanjiselwa phandle sokuthanjiselwa lokhwana siyakubona ukuhluka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina. Sibe kubana sicele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilet ukuze singatholanile lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bacteria lapho kunathela khona abantu ufica bephongochema ubethambisela yonke indawo. Yikho engakuphendula ngayo engakhuluma mama ekugcineni yikho khona lokho.
Lo ngunkosazana Visitor Ndebele omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube kobulawayo. Istudio 7 isikhulume labanye abesifazana ababili abazancintisana lonkosikazi Ndebele abathi unkosikazi Lilian Mlilo owebandla le-Citizens Coalition for Change kanye lonkosazana Esnat Khumalo owebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ulife Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by-elections. kwenzi vela kwa manye amazwe ngamafichane.
Ele Britani lithi kumele ele Russia likhulumisane labanye amazwe kulungiswe konke okulihluphayo, hathi ukuthi lihlasele ilizwe le-Ukraine. Lithi inhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO izimisele ukuvikela ele-Ukraine lingahlaselwa ngele-Russia. Unkosikazi Liz Truss, umabhalane omkhulu wakwele Britani okhokhela uhlangothi olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi wenze umhlangano namhlanje lomnumzana Sergey Lavrov wakwele Russia bakhulumisana ngodaba lolu. Benze lokhu ngesikhathi ele Russia lizilolonga kwele Belarus, lapho elisebenzisa khona imfobo emikhulu lilungiselela ukuba lingahlasela ele Ukraine. Lokhu kubikwa i-Associated Press. I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ithi amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika azama ngamandla wonke ukulwisana negciwane le-COVID-19. Ukukhela i-WHO kuzwekazi le-Afrika, unkosikazi Mashidiso Moeti uthi sebefunde okuningi abantu kuzwekazi le-Afrika ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke uthi kuyiwa phambili bazakwenza okungcono ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthi sekulemikhakha eminingi egciwane le-COVID-19 siyaqhamuka kuzwekazi le-Afrika.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi liyehluleka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngenyanga ezayo, ngoba amapholisa ebopha abasekeli balo njalo ebalisa ukwenza imihlangano. Lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waliswe ukuya kwenza umhlangano kobulawayo, njalo abanye abasekeli balo babotshiwe endaweni esifana leGweru esetheswa icala lokwenza imbuthano yokukhankasela ukhetho engela mvumo yamapholisa. Abebandla likaChamisa bathi amalunga abo abotshelwa njalo ukugqoka imvunulo yebandla elombala olithanga, kodwa athi abeZANU-PF kabahlutshwa ngamapholisa. Umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza owakhe umhlangano e-Epworth ngempelasonto. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye loncintisa ukuba ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu, ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU-PF lithi liyabusa lilosekelo, kodwa liyavimba amanye amabandla ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano, lenze ama-activities alo, lingene ebantwini likhankase. Liyavinjelwa, liyanqabelwa, kodwa-ke eleZANU-PF ibandla silibona likhululekile. iZANU-PF lite yabomonzo siyibona ikhululekile. Injwa kuphela ibandla likhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa le-Citizens Coalition for Change. Kodwa-ke ngezinye indlela bangabe bekwenza besithi bayamnqabela, kodwa-ke yikumkhankasela khona lokho abantu bakunanzelela konke okwenzakalayo. 2023 abantu bazakhuluma ebalotini-ke uzangena kaChamisa-ke, obakwenzayo uzama ukumvimba kasoze kusize lona.
Babuchuma, nansi indaba, kuthiwa amapholisa asekela ibandla lenu leZANU-PF.
Okokuqala emvunumana sikufake sobala yikuthi indawo lendawo zonke kulomthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaphathi kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize uyayenzela kona, kodwa kona udinga i-clearance emapholiseni, the local police station, lapho uyabe ufuna ukwenzela khona umcimbi wakona lowo ufuna ukuwenza. Thina njengeZANU-PF asikaze sikuweqe khonokho
ngoba bengihlabe siyibandlela ukuthi hayi xa sifike esigabeni sise sifike ku local police station siyobika kuba labakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silo silokukhakazo kube silokuhlangana kube sile deal kube kwini yabo kukhona kodwa siyabika lokwana kwenzeka kona amapolisa labo bebekwazi ukuthi hayi esigabeni sabo sithize kulabantu abathize abazabe sizinto ebefuna ukwenza naleyo khona kwana kuncedisa ku security sector ukwenzela ukuthi noma kulento engafuna ukuvuka bavele babe sebeqaphele kudala bekwazi ukuthi asiphakathi siyasebenza siyenza into esiyenzayo phakathi khonapha.
Naso babu Ndlovu, lina liyabhudlukela kuphela yini kaliwazisa amapolisa?
Amapolisa siyawazisa ngoba umthetho uthi kumele siwazise amapolisa, kodwa kabalalungelo ke ukuthi bayale ukuthi umhlangano yenziwe. Wabe ukwaziswa ukuthi kulo mhlangano othile kumele wenzakale. Kasiyenzi umhlangano singabazisanga, siyabazisa ukuthi kuzawuba lo mhlangano nje. Kathesi amapolisa ayakwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu bevota befaka ama-posters bengena dodo-do becela-ke usekelo-ke ebantwini, akudingakali ukuthi kuzoku-aplayelwe lokho kutshelwa amapolisa. Into evelisazakala yenzakalayo, kodwa-ke nxa sizawuba lo mhlangano ozawuba ku-public place amapolisa siyawazisa. Esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lo wenziwa yithi banda le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Chamis. La amanye amabandla iZNPF labazawa weZNPF bavunyelwa, sibabona nje besenza abakufisa kuwenza loba yisiphi isikhathi, kodwa thina-ke sabe sifakile i-application-ke amapolisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano. So yikho siyabona ukuthi hayi kule selective application of justice elizweni lele leZimbabwe. Kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu ngakhala kakhulu-ke iyabisiza dabuka. Sibona ngani ngo-2023 zadabuka ingungu le sikhala kakhulu.
Ye, naso babuchuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho. La kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubaba Ndlovu bathi kalisoze lithole lutho.
Esikhalangeni bathi kona topela tobona. Ngapha kithi endebeleni bathi kona hayi abajuba bazokuchutha phambili. Okusalayo u-26 March seseduze uyafika, njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika. Sizabafundisa-ke amajaha lawa ukuthi hheyi iZRPF yiphathi endulo, iphathi e-revolution, iphathi ongasoepha kuyidla nje ngokubona ama-Twitter emaningi usoranta hhayi vele sesishaye kwadlula. Ale ingungu leyi angazi isigogo sakhona isigogo senyamazana bani, ayidabuki ngitho yakale kale kakhulu sikalakala sibi kakhulu bona tizadabuka. But uzabona phela yiloko ihamba phela zigudugudu gudugudu akulasipheli moya banubone sabenisibon.
Baba Ndlovu, siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila koBulawayo. Uhamba njani umkhankaso njalo, kuyini okuthembisa abantu abazavota?
Umkhankaso wethu-ke kwa-28 koBulawayo hayi uhamba kuhle. Sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters ke kwa-8 ingubo yenjamzelikazi Stone Groove le-Paperfield. Nge-Saturday sizenza i-official launch ye-campaign emagrawundi ngengubo yentsha e-bus stop nxa usanda kudlula evali khona phanalongo luveve road.
Baba Chuma,
ngizwe umalume wami lapha esithi uyakhankasela uba ngukhansela njalo bayalotsha ngesakade be futhi ngizwa ukuthi kanti malume kuyabe kule nyama yina sengiqala ukuwosa vele funa ukubuya ngabantu makhokho bazizowosa lawo. Kanti mina ngiyagqoke yami ingali yephele leyoziluphevu undiyiqabekana le nyama lami ngizilele ngitshaye bazi malume.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF, ubexoxa endawonye loncintisa kukhetho lwamakhansila koBulawayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Edwin Ndlovu. Kwanele, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungabili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.